ndaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 6 kunhlangula 2019 ngontungamili inkomo endabeni zekuseni namuhla. Umkhokeli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Obed Masaraure uthunjiwe ngabantu ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababothwe kunsukwana ezedluleyo besetheswa icala lokuqoqa umvukela bazamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obed Masaraure, uthunjiwe ngabantu abangaziwayo ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Umkakhe uSabrina Masaraure utshele iStudio 7 ukuthi bangenelwe ngabantu abayisithupha endlini yabo eseWaterfalls eHarare, bahudula umyeni wakhe bamfaka emoteni bahamba laye. Unkosikazi Masaraure uthe njalo abantu laba kabazange baziveze ukuthi bangobani lokuthi bamusa ngaphi umkakhe. Wengeze wathi abanye babo bebezivale ubuso. Isehlakalo lesi siza ngemva kokukhalala umsebenzi kwamalunga enhlanganiso kaMasaraure ekhala ngeholo eliphansi njalo esithi kumele uhulumende awahlawule ngedola leMelika. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqale ngomvulo njalo kuphele izolo. UMasaraure uthe ubengakayimangala emapholiseni ngoba esabile ukuhamba ebusuku eyedwa. Iningi lithi isehlakalo lesi siyethusa ngoba kulabanye abathunjwayo banyamalala kokuphela abafana lo mnumzana Itai Dzamara. Kusenjalo enye njalo inhlanganiso emela ababalisi ezimtha ithi uhulumende kumele engezelele ababalisi iholo ngenkulungwane ezintathu zemali yama-RTGS njalo enye ibe ngedola leMelika. Isiphathamandla sezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bathole nzima ngoba imali abayiholayo kayibe nelisi lutho.
Intengo phose sezikhwele zazo zaphinda. Ezinye zakhona kwamanje lethe sizikhangela zathola ukuthi sezidlalela ku-85% kusiya ku-96% ukukhwela kwezinto elizweni. Osokusitho ukuthi izisebenzi okumele zihole zize ziphinde njalo. Lokho sitho ukuthi ziphinde kuliyana imali kade vele sibatshele yona sasithethi nasifuna i-1700 ekuqaleni ngayo imali abayiphiwa ngo-January. Phezu kwaleni ka-January esiyikhangele sesithole ukuthi intengo leziphose zafika zaziphinde laphana. Okutho ukuthi okunjengokwamanje iholo elingenelisa umuntu ukuthi aphile le mbuli yakhe nje aphile okobuyanga liholo elingafika kunkulungwane eziphosa ezintathu ezinamakhulu njalo ayisithupha 3600 yiyo engaphose incede umuntu ukuthi aphile lamhlanje eZimbabwe. Ngaleyo ndlela yesisuke unqongqoshe wezimali mayengazaphikisana lemphumela enjengaleyo ekhona esobala esezitolweni lakho njalo ephilwa ngabantu.
I-3000 leyo likhangela ukuthi ingama-RTGS kumbe idola lemeli?
Hayi, sesikhangela ukuthi ngendlela ekhona i-RTGS asizo sibize imali engaphezu kwale ekhona ngabantu. Esithethe sakucindezela ukuthi-ke aluba kungenzakala sokuzamele ukuthi usiya phambili nakuphela ayimanga le ntengo sixothana le nto elesivunguzane egijima kwesivunguzane okutho ukuthi kayimanga ukukhwela kwezinto akumanga. So kumele ukuthi uhulumende-ke azibane ukuthi akuya fake njalo nje umqamelo esabe seyanekiyo ukuthi singazisezwa ubuhlungu okuthi ukuthi ngenyanga ngenyanga kaye ekhumbula aphosele phela imali yaseyamelika ezanceda ukuthi labo abaya ezibhedlela bathole ukuthenga imithi nangu phela abemithi yabo bafuna imali yasemalika. Kathi la mafuthi ezimota sithole ukuthi abaningi bakhululekile badinga futhi njalo nemali yaseyamelika. Kuzangicinisa ukuthi abantu nxa bethe bafike ukuthini bakhanye bebeyame kulowo mqamelo wemali yaseyamelika. Sikhangele ukuthi leyo nkulumo layo kayixukusa nale imali ye-RTGS nangu phela yiyo abathi bona bafisa ukuthi ibe khona ibe yisebenza.
Woliyane yemelika iyabe iseceleni.
Iseceleni njalo ingumqamelo nje ukuthi seyame kiyo.
Ye, ngezinye indlela singalibona litshengisela kunsukwana ezilandelayo.
Bengingathanda ukuthi ngibe ngathi ngumuntu olenduku ezidukuzwe emqubeni. Bengithanda ukuthi okwamanje siye siyakudale siyaxoxisana ngendlela ingqondo ezivuleke ukuthi sizathola isisombululo kulokho. Kathi ke nxa kungasoze kube isisombululo sizakuzwa sibone ukuthi ababalisi baphatha kodwa phela ukutshengisela kunezinye zendlela zokusola nokunqanda uhulumende nxa esephambuka. Asithi ukuthi yizo kuphela ezingasebenza. Okwamanje sisase ecaleni lokuxoxisana. Asixoxisane kuphume imphumela ezwayo. Asizokukhuluma ngenduku sezikhathi. Singahlala singathi singonduku yezibovu. Siyabe sokungathi sihlezi vele sihlomile. Kathi hayi sihlezi sikhangelele ukuthi abantu baxoxisane nabantwana nje bafunde kulokuthula.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yezimtha ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababotshwe kunsukwana isanda kwedlula beseteswa icala lokuqoqa ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Inhlanganiso eziningi zithi lokhu yikuhlukuluza nje abantu abachothoza umbuso kaMnangagwa. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo uthi kusukela kudala ngesikhathi sabomuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uhulumende weZANU-PF uhlezi ebopha njalo nje labo abangaboni ngaso linye laye.
Ukubotshwa kwabantu khona kuyinto esuka ikhathaze ngoba iyethusa nxa uzakuthiwa abantu babotshiwe kwenza abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe uhulumende kukhona akwaziyo mbe kukhona azama ukwenqabela. Ngokubona kwami kube kwaba le mbiko yokuthi abaphikisayo bafuna ukustraga kumbe ukungena esitredini ngesolo uhulumende. Ukuthi uhulumende ngabe la eqalisa ehle wacabanga ukuthi no ngono ndlela baqalele kumbe ngihle ngenze okunye okungabe thuthu. So ukubotshwa kwabantu kuyinto engahlalisi kuhle abantu lisuka libe sokusiba lokwesaba ikakhulu kubona ama-civil society bengasasebenzi kuhle.
Ye, siyabona ukubana bakhona ababotshiweyo besetheswa icala lokufundela ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni. Ubona ungani ngakuliqiniso lokhu kumbe kufana lalokhu esike sakuzwa eminyakeni edluleyo okwakwetheswa abantu abanjengabo Joshua Nkomo labo ndaba ningi sithola?
Ye, njengoba usitsho nje iZimbabwe ngathi mina isile 39 years 40 something years almost 40 years independent 39 actually. So into evama ukwenzakala minyaka yonke mihla yonke. Isikhathi esiningi abantu abangibona bazebotshwe amacala angibona nxa ezephanyekwa eseziya phambili ayacina edilikile ngoba kuyabe kungelabufakazi. Yikho sokusenza abantu becabanga ukuthi ukuthi yindlela kahulumende eyokwethusela abantu acabangela ukuthi bayamchothoza kumbe kabamthandi. Kube sokusiba yindlela yokuthi abantu sesingakubeka thina sithi i-harassment kumbe ukuhlutshwa kwabantu abazisebenzela beni bodwa ikakhulu abesivil society nabe-opposition.
Khona kusebenza na khona lokhu njengoba sibona uhulumende elokhu esebenzisa udaba olufanayo lokubopha abantu kuyasebenza yini nxa ukhangela?
Abusebenzi ngomthetho ngoba amacala ngibona acina ephelele emoyeni kumbe lahliwe kodwa ngithi mina ukuthi uhulumende nabe yamsebenzela ku-political programs akhe ngoba nxa ebopha abantu labana uzuthi yabe le nhloso yokuthi kafuni ukuthi izinto zihambe ngenye indlela le nhloso yokuthi ufuna ukwethusa i-civil society e-position ngelihlo lakhe yena uhulumende ukuthi kuyamsebenzela ngoba uyabe senqabela ukuthi engachothozwa kakhulu abantu bengaphumeli phande beyitshengisela izinto okuhonona kwabo into abangazithandiyo beyitshengisela ilungelo labo kodwa nxa ukukhangela ngokubusana kuhle i-good governance le-democracy akusebenzi kuhle kuyinto embi ngoba yikho kubangela ukuthi la manye amazwe labanye abantu bekuthatha ukuthi hhayi ezimbabwe ukuthi uhulumende kenze kuhle
umnumzana Methuse Limoyo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini beinternet eZim Live ithi obengomunye wabasekeli bakamongameli Mgabe umnumzana Phelekezela Mphoko sehlawulwe imali efika izigidi ezintathu $3 million yinkampani yeChoppies ukuze abuyisele isabelo abelaso kuleyo nkampani. Iphephandaba leChronicle lona lithi iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors liphume kumncintiswano weCOSAFA izolo ngemva kokunqotshwa ngele Zambia nge-4-2. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kunjani umsakazi omuhle? Igama lami ngumgcini ekhaya. Mina umsakazi lo isilokudana ophindaphindiweyo ngendlela uhulumende wethu aphethe ngalo ilizwe. Ungathi abantu bethu abakhokheli bethu kabafundi bafuna ukuhlala isitulo kakhulu eso ngathi yisabasiqakathisa kakhulu ukuthi babonte abantu badubeka yibo yinto encane sathi uphuma umgabe sasitshela ukuthi hhayi sekuzaba lobungcono obuthize kulithembi sasiphonga kuligaxa nje emahlombe ethu kodwa singathi silensolo so nanku sokukhuphela egcekeni kufana lokuthi ibhasi le ihambe ngala driver ilala driver kusteering kuthi yaduma ukhondekitam yodosa iwaya ngapha elifaka amafutha ethi izaziqondisa yokuthi hhayi laphana hhayi sisathole nzima sibihle ibhasi ehambe iyode ngala mshayeli ukhondekisa akakwazi ukudrayiva kuthiwa kuloku yindika akazi ukudrayiva u-inspector laye akwazi ukudrayiva udrayiva sazi ukuthi wasawayana akabonakali nazo ibhasi esihamba yokuthi izaziyewele emfuleni alolo lusizi 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 sidane labo akhokheli bethu abesintwini ngapha labo basifaka edakeni basivoxa basigalulisa hhayi satsha 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 asazi ukuthi atisona.
If we go to EMDC, akukho kwenzile ukuthi iZANPF ingarobi. Akuyekelwe kudlala ngesikhathi. Ikudlala ngesikhathi. Akuyekelwe. Zulu kandawo ngiyalicebisa nani akuyekelwe ukuvota. If iMDC inganayo indlela ukuthi ibone ukuthi iZANPF ngeke irobi, akuyekelwe.
Kungasuzwa ibondi note phakathi kwelizwe lethu into zingaba ngcono ngcono ukuthi ukhale ndidinga imali engithi ngingayitholi isebenzi ngoba kathesi sikhala ngokudinga imali ibondi note ungayitholi imali yangukona susebenzaqatshwe ngumuntu ukuthi usebenze suyitholile imali yangukona ayithengi lutho sakambo akusizi lutho odilikayo yithi amandla ethu ayaphela bona abakhulu bezanu lokho esithi isiphana isikhathi umgabe sampi isikhathi isikhathi sonke sampa sona sabange sokuwesta abanye sebekhulile kathesi masakwanisi lokuzisebenzela kodwa izoloko kuthiwa siphi isikhathi so isikhathi sangikhona soziphiwe sokwenzani siphiwa bani isikhathi sangikhona bayaphiwa kodwa sebesiphiwe isikhathi wona nesikhathi sokubana bebulale wesi kulokhu kuyabe kuyikhokho kathesi ilizwe selifile imali ayisasebenzi kumbe mbona ukubana kungakhutshwa ibhondi nothi le-RTGS yakoleyo singazange zivele siyibone ephomba ukusebenza emoyeni bona ingani into zonke ezingaba ngcono basebe sisikhala kodwa sidinga imali esebenzayo kuloku udinga imali engasebenziyo ukuyala kwemisebenzi ukwenziwa ngamatitsha lokhu mnambona futhi akusebenzi ngobana kathesi ayisesosikhathi sokuthi ukuthi umuntu lekuliqembu kwakhe athi ngenzi istrike so ngokuthi umuntu ongabambani ngoba wonke umuntu lendlala kula muntu osuthayo lapha khona wonke umuntu lendlala bungathi wena osewulokuliqembu kwakho usenza ukuthi kuze sibambane usenza ukuthi iqembu kwakho usenze istairway yakho uwedwa lokuliqembu akula nto ephumayo vela kula sokule minyaka emingaka amatitsha egijima emgwaqweni esenza njani njani twazi akusebenzi amatitsha amadokotela konke ukuthi batshone sithi kufuneka umuntu wonke kubanjani ukwenziwa into yinye yikho ukungakwanisi ukubana kuncedilizwe hayi khona lokuthi umntu angacabanga ucangileyo yedwa sisithi lami lokuliqembu kwami sendisenza kwiminuto so mbona ingani ha baraiti abakwenzayo kodwa kakuphumi ngoba balutshwane kakhulu njalo la bantu ababayenzela lokhu vela banakanelanga kwabakhangelile saka bayazama kodwa mbona hayi ngaba ngantshintsha indlela yabo yokuzokufuna umuntu wonke ngoba abanye abantu ngaba ngasebenziyo ohleziyo endlini akanamsebenzi kodwa wonke umuntu ufuna ukudla ohleziyo losebenzayo sihlangane kudleni saka konke kunogweku kuyenza ukuthi kusihlanganise sikhona ukuthi ukwenza into ye-A1 ngoba wonke umuntu kule ndlala yomcabango wami ngilawo ngoba ukukhulunywa ngabakhulu bethu kabakhuluma izikhalazo zabantu singakhalaza bona kusasa bavuka belenye inkulumo abayikhulumayo ukuthi bethi hhayi izikhalazo zabantu akade besenza lokhu siyazizwa sizalungisa so and kubele kuntshintsha ngakula bona bavuka bekhuluma kwabo abakucabangayo into ziyala lokhu ezisuma siyaphambili so sokufuna umuntu wonke ukubambana la ngiyabonga.
Ubaba Uncube eseGoli ngokuhlala kodwa esentunteni esigabeni kundunu sibasa ngicela umphakathi bese ngiyacela kumphakathi ukuthi mawungabulokhu urojo ngabantu angali siyahlupheka kodwa umphakathi mawungabulokhu urojo ngabantu abaphezulu ingekho into abayenzayo bedinga nje crowd bedinga nje ukuthi sibe ukweseka beseke ngabantu kodwa ekugcineni abantu bangatholi lutho. Angazi ZANPF, angazi ukuthi abantu bangasinikeza qhinga bani ukuthi ZANPF sesihlalweni. Kodwa ke naye MDC mayingathatha ichance ngokuthi abantu bahlupheke bahole bathole noma amaplus thina sihluphekile. Iphuthe lenziwa nguTswangirai babuTswangirai elokuthi abone ukuthi uyarodwa kodwa kungabi nesombululo sokuthi okay njengoba iMDC iZANPF yaziyarobha aqeqeshekile uRobert.
Ngiyabulisa abalaleli Studio 7 Uncube ukhuluma. Uhlupho mina nginalo MDC ekababuchamisa ukuthi noma sikulonyaka 2023 kungenela ukhetho uza contesta yini ubabuchamisa. Ngoba i-ground is not even so ngitholo emavotini ngoba behlala kukhala kuthiwa iZANPF yarobha yebo iyarobha kodwa senzeni yena ngalokhu bakuthabisa noma naye ufuna ukuhola azakhe thina sihlobo esilibele sihlupheni.
Labo gebe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ukukhulumisana obekukhona izolo phakathi kukahulumende wakhe lo eMexico phezu kodaba lokufohla kwabantu bengena eMelika ngokungekho emthethweni kube lenqubela phambili. Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi impi yemithelo kwezokuthengiselana ephakathi kweleMelika leChina ilako ukudunga umnotho wamazwe omhlaba jikelele ngomnyaka ozayo. Siziphetheke ezekuseni ngolunyelwe izindaba ezihamba phambili eMelika. Udaba lokuthi izizukulwana zabensundu abalabokhokho abathunjwa iMelika emazweni ase-Afrika bazoqilazwa okwamakhulu eminyaka kumele zihlawulwe luya lwesiba segudwini njalo luphathwa kabanzi ngabadinga ukumela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli bencintisana lomongameli Donald Trump ngomnyaka ozayo. Abathi uhulumende weMelika kumele ahlawule abantu abamnyama ngokugqilaza okhokho babo bagoqela unkosikazi Kamala Harris, unkosikazi Elizabeth Warren lomnumzana Cory Booker, yena othi kumele kubunjwe ikomiti ezaluphenya kabanzi lolu daba. Isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson uthi uyawusekela lumbono.
Le ndaba esegcikene kakhulu umnumzana Ntukamili ngoba kusobala ukuthi umnotho welizwe leli eleAmerica wathiwa ngokugqilaza abanye abantu. Ngakho-ke angiboni kuyinto engabe singabe siyangabuza ngayo nje, kusegcikene ukuthi hayi nxa kuyukuthi sesifikile isikhathi sokuthi sokufikile emqondweni yabo ukuthi ngabe kukhona abakwenza bekwenzela laba abangabantwana mhlawumbe engathi phecelezi ngesiNgisi ngathi ama-descendants alaba ababagqilazayo, kuyinto elingenje njalo kuyimfu fanelo ukuthi bathole okuncane ngoba umnotho lowo wakhiwa ngamandla abokhokho babo.
Alubana kuthe kwavunyelwana kwenziwa khonoko Thwala, luyabe luyaqhutshwa njani kahle kahle lolu hlelo? Ngubani oyabe yanikwa, ngubani oyabe ngasozanikwa?
Ya into le mhlambe esingathi iyaphica kodwa kayiphici kangako ngoba singananzelela la manje abansundu okuyizizalwane zalabo abagcilazwayo basase lapho esingathi ngesiNgisi ngama-segregated areas, bakhangela kubo-Chicago ukhangele lapho engikhona mina lapha edolobheni leDallas-Texas ama-southern side amadorobha amakhulu yikho lapho othola khona kungama-communities abantu abamnyama. Ungakhangela impilo ephilwa lapho kulokuhlupheka okukhulu kakhulu, ukhangele izindlu zabo, ukhangele nje singathi infrastructure izakhiwo nje kazikho izakhiwo ezingathi zingatshintsha impilo especially yabantu abasha. Lapha sikhangele ama-recreation centers kangako, ungawakhompela ama-recreation centers sezindaweni lezi ezingathi kulomnotho khona zehlukile kakhulu. Ngakho ngibona ngathi sinyeke silandelele abantu ngamagama ukuthi mhlawumbe lo ngumntakabani waye ngumntakabani ongibe isizukulwane sikabani, kodwa singalanda nje ama-place communities qala ukwenza i-development lapho. Ngibona ngathi siyabe senze i-justice nxa sikhela indaba yesilivery.
Ngamanye amazwi uthi inhlawulo le kumele ize iyintuthuko ezigabeni zabantu abamnyama.
Kakhulu kakhulu ngoba indawo abahlala kuzo mpela kulobuya ngobuthize. Singake ngakunikeza isibonelo nje ngolunye udaba engike ngalubona lapha kumaphephandaba lapha eDallas ngemva kokudutshulwa komunye umuntu obesebenza lapho kuthenzwa khona izimota eTowers lapho thi besebenza khona 25 years, bese bebuza ukuthi kanti abantu vele bona baze babuthane kanjalo njalo nje ngempelaviki kwenzakalani. Abantu babike ukuthi kakula lapho abangaya khona kulezi zindawo, kakula noma mhlawumbe ngathi ama-restaurant indawo zokudlela lapho abangahlala naphansi kube lezitulo kuphandle bejabule. So indawo abacina beselelayo ukuya kuma nje phandle lapha kumakhawa bezama ukuzijabulisa bese kuvuka udlambe.
Wona amademokrasi ngokwawo ubona evumelana yini kulokho?
Cha, akabavumelani. Kusegcekeni singananzelela uzana ngane bona ukuthi akakhulu abantu abakhuluma ngalolu daba, bakhona yebo abamhlophe abakhuluma ngalo kodwa iningi labo ngabemsuntu ongama direct descendants ama lokuzeni ama slaves. So kuyindaba mpela ehluphayo kakhulu ngoba kubonakala ngathi nxa lungaphathwa lolu dabo luvunyelwe kangako umnotho walabo esingathi bona bathola inzuzo esingaphecelezi abelungu ubona ngathi umnotho wabo ungathi unganyikinyeka kancane ngathi ngiphecelezi bayesaba nje icompetition lokuthi nxa bengani kusinganikezwa ama equal opportunities ama equal resources kungatshintsha umnotho wabo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Angisebenza nina lutho eminye ifuni mani
sokwisikhathi sokwelula imizimba abanengi selivukile siyabona lisibukele enkundleni ye Facebook sikhangele kulosi semhlabeni mtakathixo bayana. Uthi wena sesivuka ngenhlupho zika Obert Masaraure kambe bamuse ngapi? Uyaqhubeka njalo lapho uBhayana uthi kodwa silusizi ngoteacher bethu kubuhlungu. Usikhumbuzo mlalazi uthi wena tomukisa bakalanga bose kubulilima bakalanga mobuyisiwa na mlalazi ndidumani. Makathio Kelechi nase utuena bamukachini Tim Hlabangana utuena ama vugo bakithi lani lati siyalivukisa siyalibulisa.
Habale malega ti bai funa ganjan. Ijelega tunja bilam pulela lami ginge. Ijelega tunja pulela lami. Ami ye funi ma, ma. Uti nye keli ma. Ami ye funi ngekere.
Ichaheli tala idlozi uJays Marabini ehlabela ke kamnandi lapho ngengoma ehlabela ke sigqibela uhlelo esithi litshe likantungamile mvulela ngiyadlala uti litshe likantunjambila. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz, umnumzana uBert Masaraure uthunjwe ngabantu ekade behlome ngemibhobho ebusuku izolo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abayisikhombisa ababotshwe kunsukwana ezedluleyo besetheswa icala lokuqoqa umvukela bazamiswa emthethweni laba namuhla. Kwaneleke okwalamhlanje okwamanje likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na olivalelisayo ngontungamili inkomo asidibeni kwezekuseni njalo ngo-6:30 kusasa litshone kuhle.